sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 27 hlangula 2024 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kasiyonto ecakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlami, lilizwe okwethuselwana yodeyili.
Umthetho ndaba kamantshi Harare namhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-TCC ngemali yesibambiso, i-bail, kwathi abathathu labo babotshwa ngamapholisa.
That's also absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there.
Okhokhela ibutho le US Africa Command uvuma ukuba basekela kakhulu eZambia kodwa uthi abenzi lokhu ngoba belenkamba yebutho kulelo lizwe. Kule ngxoxo mpikiswano phakathi kwamongameli Joe Biden nowayengumongameli umnumzana Donald Trump namuhla kusihlwa eyokulungiselela ukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umthetho ndaba kamantshi eHarare namuhla walile ukukhulula abasekeli bebandla eliphikisayo le-TCC abangamachumi phose ayisitshiyangalombili 78 ngemali yesibambiso i-bail. Umantshi uthe abasolwa bona abagoqela owake waba ngusenator umnumzana Jameson Timber ngabantu abalodlame abalakho ukuphazamisa ukuphenywa kwecala labo nxa bengakhululwa kumbe ukubaleka elizweni. Kusenzakala lokhu phakathi emthethwandaba phandle amapholisa e-riot begijimisa abantu abatshengisele phambi kwenkantolo besithi uThimba labanye bakhe kumele bakhululwe. Ekutshengiseleni lokhu amapholisa abophe abantu abathathu abagoqela uPhyllis Piketty ongunkosikazi kaRonald Wondongwa oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi i-ATUS, yena obephethe igwaliba elikhuthaza umthethwandaba ukuthi ukhulule umyeni wakhe. Umantshi uthe uThimba labanye bakhe bazaqhubeka bevalelwe andubana baphindele enkantolo mhla ka-10 ngenyanga ezayo. Igqwetha labantu laba umnumzana Agency Gumbo ukusolile kakhulu ukuncitshwa kwabo i-bail. Umnumzana Timba labanye bakhe babotshwe mhla ka-16 besethuswa icala lokwenza umhlangano ngaphandle komvumo lapho abathi batshaywa khona kakubi ngamapholisa. Ukutshaywa kwabo kuza lapho umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kulabantu abajonge ukuphazamisa ukuthula elizweni bona athi bazabanjwa ngesandla esilukhuni. Umnangagwa wethula amazwi la izolo esemhlanganweni weZANU-PF Politburo. Abanye bathi engaba esesaba ukuthi uzwi lweZimbabwe ulakho ukutshengisela esola uhulumende wakhe njengalokho okwenzakalayo kwele Kenya kulezi nsuku. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni umuntu ophazamisa ukuthula uma sisiya ngeqiniso nguye ophethilizwe labo Wikinele labo Moses Mpofu. Kulusizi ukuthi elizweni akula bantu sibili abathanda ilizwe ngoba ngaba bantu ilizwe leli balithanda. Besingaza ke sihlale sigoqizandla ngendlela ilizwe litshontshelwa ngayo imali. So mbona ngazathi umuntu odala ukuphazamiseka elizweni nguyena lobaba ophethe ilizwe. So ukuthi ethi kulabantu abazama ukuphazamisa ukuthula elizweni, ukuthula akukho elizweni ngenxa yakhe osethethe ilizwe waliphambanisa walenza nje ispaza shop labantwana bakhe. So konke lokho akuchoyo ukwethusela abantu lani lani. Mhlazana abantu beZimbabwe bayafika esimeni sokuthini enough is enough, amabala akhe wona lawa uzazisola ngawo.
ukulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe sikhuluma nje ungathi kuminjani nxa sikhangela konke okwenzakalayo khonokho kubotshwa kwabe-CCC ukutshaywa ngamapholisa lokwethuselwa kwabantu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa.
Elizweni leli amalungelo oluntu vele kayisiyonto eqakathekiswayo, lilizwe okubuswana ngodlame, lilizwe okwethuselwanayo daily. Abahlali abavunyelwa ukuthi bebe lelungelo lokutsho abakufunayo betho labangakufuniyo. Wonke umuntu nje laba abaphethe amandla benza santando ngabala ndaba lokuthi abantu abafunani. So kungaze kuthiwe kulelanga kungakhulunywa ngalo. Thina okokuqala kuyadingakala ukuthi abantu bekhunduzwe ukuthi ilizwe leli alisilo lefamily eyodwa, lilizwe labantu abaningi. Akula individual eyahambisa yakulwa yodwa, kwalo abantu abaningi babe lwisana loncindezelo irrespective of ikhala ukuthi lwaluvelelanga. Kodwa kathesi abantu sibile qinisweni bahlutshwa ngabafo wabo abantu abamnyama abafanana lathi. Yiba bathi even uma bekhuluma lathi daily basitshela ngokusitshaya into ezifana nayo, kulusizi lokho.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngunobhala jikelelo enhlanganiso lelamalungelo oluntu ibhethu likaZulu. Ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe-Studio 7 ekhona le kwele eseZimbabwe koBulawayo. Kusenjalo osomabhizimusi abalobudlelwano lebandla leZANU-PF umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe abetheswa icala lokutshontsha imali kahulumende edlula izigidi zamadola eMelika ezisikhombisa i-$7.3 million eyikhangelane lokuthengela abantu abaswela imbuzi. Labo bamiswe phambi kwenkantolo. Ababili laba babuyiselwe esitokisini njengayizolo ngoba umthethandaba awukaqedi ukuhluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe nge-bail.
The Voice of America, VOA.
Ngesikhathi kulokufuthelana phakathi kweleZimbabwe leZambia, eleMelika liyavuma ukuthi seliqinise ubudlelwano lelizwe leZambia kwezomvikela. Umongameli Emmerson Mnangagwa wakhonona ngobudlelwano lobu emhlanganweni awenza lomkhokheli weRussia umnumzana Vladimir Putin ekuqaleni kwayena le inyanga. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Usiba lukhulu webutho le-US Africa Command kumbe AFRICOM amafitshane umnumzana Michael Langley uthi ngempela ilizwe lakhe liseliqinise ubudlelwano leZambia kuhlangothi lwezomvikela. Umnu Langley ubekhuluma namhla lentatheli izindaba ekupheleni komhlangano we-Africa Chiefs of Defence oqhutshelwe eHabroni. Kodwa umnu Langley uthi noma nje ubudlelwano beMelika leZambia sebuqinile, akusiloqiniso ukuthi bafuna ukwakha inkamba yamasosha elizweni lelo.
That's absolutely false. We have no bases in Zambia. We have no plans to put one there. We work closely and we have a deepened partnership.
Akulaqiniso kulokho lokuthi sifuna ukwakha inkamba, akulanto enjalo. Sisebenza kuhle leZambia, sesiqinise ubudlelwano kwezomvikela leZambia, kodwa akulamacebo okuba lenkamba. Kodwa sesiqinisile sibili ubudlelwano.
Ukungezwani kweZimbabwe kanye leZambia phezu kwalolu daba sekufunyelele emaofisini awenhlanganiso ye-Southern African Development Community kanye le-African Union. EleZambia yilwe eliphanyekele lolu daba unhlanganiso lezi kulandela inkulumo kaMnangagwa azahlangane lomunye wakhe weRussia uPutin. UMnangagwa ukhala ngokuthi eleMelika selibambisene labo makhelwane abafana leMalawi kanye leZambia ibanikeza uncedo kwezomvikela iZimbabwe isisele phandle. Ocubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi eleMelika lilelungelo lokukhetha amazwe lobudlelwane lawo.
Izwe laseZambia lilalo ilungelo njenge sovereign country ukuthi lakhe ubuhlobo la noma yilipi ilizwe elifisa ukwakha ubuhlobo lawo. Ngicabanga ukuthi ilizwe laseZimbabwe liyaphazama mali ngaqala manje ukuthi li-complain ukuthi indaba ilizwe laseMelika lisakha noma liqinisa ubudlelwano balo lelizwe laseZambia noma kuyipi indlela.
Umnumzana Moyo uthi eZimbabwe selizibona lithiwe phandle yikho selikhonona phezu kwalolu daba.
Singakufanisa lokhu lempi eyenzakala elizweni lase-Ukraine, leRussia, le-Europe, ngoba i-Europe yakhetha ukwakha ubudlelwano, oyifuna ukwakha ubudlelwano le-Ukraine. ilizwe laseRussia selibona engathi okwenziwa yiEurope eUkraine indlela yokunyonyobela ukuzo kulwa lelizwe laseRussia.
Kusenjalo umnu Langley uthi elemelika kanye lamazwe e-Afrika kumele alwisane longakhuluma iqiniso okwenziwa yiRussia yona ezama ukudala ubungane lamazwe amaningi kuzwekazi le-Afrika.
That was one of the challenges that was illuminated.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi amazwe awe-Afrika athi iRussia ayikhulumi iqiniso, yikho igcina ingena kwamanye amazwe. Lo ayisiwo umbono we-Africom kumbe imelika, kodwa ngumbono wamazwe awe-Afrika.
Umhlangano oqhutshwe eHebron wona ochiye phandle leZimbabwe ubuhlaziya isimo sezomvikela kuzwekazi le-Afrika. Elobotswana licele ophethe uhlangothi lwezomvikela esigodlweni seZimbabwe kulelo lizwe ukuba angene umhlangano lo. Lokhu kuza ngesikhathi kulongahlaliseki kakhulu emazweni angentshonalanga kwezwekazi le-Afrika kulokuhluthuna intambo zombuso libutho okungekho emthethweni. ELeRussia lizama ukugxila impande amazweni agoqelele Burkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali, Niger lamanye. Ele Melika lalile nkamba yebutho eNiger esivalwa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umncintiswano wokuqala weWorld Robotic Olympiad uqale namuhla ekolijini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology ngaphansi kwesihloko esithi Earth Allies. Abancintisanayo bavela ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe njalo bazobonisa ubungcitshi babo ekwenzeni okuchiyeneyo besebenzisa imitshina yamakhompyutha. Kubika uBathabile Dlamini.
Inhlanganiso yeGirls in STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, iEconet, iTelco, Educate, iCaps, iOld Mutual, Google, iIrish Aid, iUnited Nations Economic Commission for Africa, leWorld Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yama-computers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweleTurkey ngolwezi lonyaka. Abahleli balumncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi nsuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama students banikwa challenge ukuthi kumele uyenze irobot elile purpose. So for this particular challenge i area ekade i option for abantu ukuthi bayenze ama robot ethiwa yi sustainable future. The second area was forces of nature ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano weWorld Robotics Olympiad, umnumzana Treasure Sibanda, ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza iproject yokuthi sireplace ama-fridge in a safer way yokuthi isustainable, asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi, oyingxenye yabancintisayo, uthi kunengi okubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, mostly people discriminate me because
esihlangana lapho nje amankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo esikhathi esiningi. Umphakathi ukhangelele ukuthi abantwana abangabafana kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngisiya e-university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
Umnumzana Mark Sandile Nyathi osebenza labantwana kumncintisano we-robotics uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because iyabavula ingqondo, kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana ukhule esinamfuba ngunesi fuba ngudokotela funa ngenzani, kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kweleTurkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa eNust ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60% besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa namuhla agijimisane labatsha abatshengisele kwele Kenya bekhona nangomthetho obunjwayo ozakhuphula intengo yempahla ejiyeneyo. Akula muntu obuleweyo namuhla emigwaqweni kulandela okwenzakale ngolwesibili phandle kwedale lephalamende okubulewe khona abayisithupha abatshengisele besola umthetho lo. Umongameli William Ruto uthi gasoze asayine finance bill ibe ngumthetho welizwe ngoba kayithakazelelwa ngabatsha. Abatshengiseleyo namuhla bebesithi kumele asuke esikhondleni ngoba ebulalise abantu abangela macala. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. ELeRussia lihlasela ngamandla empumalanga yakale Ukraine kodwa kukhanya ngani ibuthola kwale Ukraine lizimisele ukuvikela ilizwe lele. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Kweziphathelane leMelika, namuhla kusihlwa kule ngxoxo mpikisano emayelana lokhetho lweMelika eqoqwe yi-CNN ephakathi kukamongameli Joseph Biden lowayengumongameli umnumzana Donald Trump sebelungiselela ukhetho oluzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Okunye okuzakhulunywa ngababili laba ludaba lomnotho, ezempilakahle ezibhekane labesifazane, kakhulu udaba lwe-abortion, abantu abangena eMelika ongekho emthethweni kanye lokunye. Ukuhlaziya loludaba uGibbs Dubo e-Studio 7 uxoxele umnumzana Butler Tambo odabuke eZimbabwe ohlala khonapha eMelika.
Into ezimqoka okwamanje into leyo yokungena kwabantu esingathi migration yokungena kwabantu ikakhulu khona ukuthi uma singakhangela ukuthi I think over 2 million abantu abangenileyo mostly from the southern borders bangena bevelela emazweni mostly from South America land bangena bagcwala elizweni. So khonoko ngenye into abangaxoxa ngayo khonoko ukuthi u-former president uTrump wayengomuntu wayesethi yena ufuna ukufaka i-fence inkalakatha yokuvalela ukuthi abantu bengangeni elizweni, into yokuqala engiyibonayo. Kodwa kanjalo kunendaba yokuthi yena wayengumongameli uTrump kunendaba zakhe zongena enkantolo ephuma khonoko ukuthi setholakale engumuntu olamacala kwezinye indawo, into engakayenzakali elizweni lele leMelika elokuthi umuntu osebuye wawo wagwetshwa yena abe sesiba ngumuntu ukanjalo osesiba yini i-presidential candidate. Kodwa khonoko ukuthi bona ama-Republicans labanye abelizwe leli balokhu bengani ngabantu abamthandayo ubaba uTrump, so kushuthi khonoko ngeyinto engabuya futhi khonapho.
Okunyeke
inflation ikhwelile sibili okuzwayo lapha eMelika, so ngathi kusiba nzima lokuthi umuntu enelise ukuthenga indlu lokuthi abantu benelise ukuphila okungconywana phansi kobukhokheli bukababo Biden. So khonoko ngezinto ezingaxoxwa ngazo. Enye into engabuya ixoxwe ngayo yindaba yezimpi lezi eseziqalile lezi esifana nale eRussia leUkraine, so ngezizinto engizibona ezingaphuma kakhulu kungcuphuna le kade kule ndaba kanjalo eyabo Israel. So izindaba ezingaphuma kakhulu kungcuphuna le abangayenza ntambama ukuthi kubona ngalo ukuthi bona bami ngapi kahle kahle kundaba zonke zona lezi, ukwenza ukuthi abantu beMelika bese sibangabantu abakhethayo ukuthi hayi thina besingani sifuna ubani ukuthi aphenduke abe ngupresident.
Yes, ngathi abantu vele batholani kungcuphompikiswano enje ngokubona kwakho
ilizwe leli ungalinanzelela kahle kade Dlubi lirunwa into ethiwa ngama-policies ukuthi babekwazi ukuthi right lo mongameli ofuna ukungena yena ukhomba ukuthi ufuna uza kwenzani okungayenzela ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Kufana lokuthi uma sikhuluma ngathezi ngendaba ze-economy abantu bona bafuna ukuthi i-inflation yehle, abantu bafuna ukuthi bebuyele esibangeni lesana sokuthi nxa umuntu efuna ukuthatha kumbe isikoloto sokuthi athenge indlu enese ukuthi ayithole indlu lana with interest rate ephansi. Kade sesikhayela ama-interest rate sefika abo 7% nxa umuntu ezama uthenga indlu lani lani. Kodwa kusasel uTrump wawukhanya ukuthi hayi ama-interest rate ayi kubo 3%, 3.5%, 4% khonaphana. So yizinto abantu ababezikhangelele khonokho kwe-migration khonokho esikhuluma ngakho. Abanye abantu sebezitsho ukuthi bona imisebenzi singani siphela sokugcwala abantu aba-undocumented.
Umnumzana Butler Tambo yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obexoxa loGibbs Dubo e-Studio 7 eseVirginia.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. ngesikhathi sohlupho. Amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abantu abanengi babambe owangaphansi kulandela ukuvalelwa entolongweni kwabo somabhizimusi umnumzana Moses Mpofu lomnumzana Mike Chimombe okucatshangelwa ukuba batshayela esikhewini izigidi ezidlula isikhombisa samadola emelika $7.3 million okwakumele isetshenziswe ekuthengeni imbuzi ezidlula ingxenye yekhulu ezabantu abaswela emaphandleni. Ababili laba banikwa luhlangothi lwezokulima imali le ngomnyaka ka-2021 kodwa bathenga imbuzi ezedlula kancane eziyinkulungwane ezine 4,000 kuphela. Umpofu lo Chimombe kwakumele bencedise uhulumende ekuqhubeni uhlelo lwe-Presidential Goat Pass-On Scheme. Abachothoza lokhu bathi kunengi okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okuveza inkohlakalo emangalisayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Guda Msaka okubandla lezano PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe. UMsaka usungula lingxoxo.
Asingeke sithokoze nxa kuthiwa kulabantu abayenza i-corruption elizweni, ngoba i-corruption ngokwayo iyabulala ilizwe, njalo iyi-cancer eyabilokhu ispreada emzimbeni welizwe. Kodwa ngakho ke mele sikukhayela ukubana i-corruption leyi aso Zimbabwe yodwa okuthiwa ile corruption e-Africa jikelele. Ukhanya wonke amazwe ayakhala ngaleyo corruption. So mele sikukhangele ngamehlo amabili ukubana i-corruption leyi ngaphela njani e-Africa, hayikhona eZimbabwe kuphela. Sikhangele la madoda emathathu kukanzima kusibili ukubana sithi ngempela batshontsha ngoba amakhothi asakhangelisisa akukabi lempendulo ukuthi sibe kwazi ukuthi balecala yini.
Ye baba Mlalazi khonapho ngena sizoba.
Ya indaba ye-corruption so ndaba esimangazayo thina abanye. Kuvele ku-DNA yezanu njona libona ukuthi lizwe linjani namhlanje. Akulanto eyinyali libulalayo ilizwe leliyana ngaphandle kwe-corruption. Ilizwe liphelile ukuphela dududu sibili ngenxa yokutshontsha abakwenzayo. Batshontsha ngitsho libalele abaselanhloni, bayatshontsha sibili. Lokho esikuzwayo kwanamhlanje okwembuzi lokwezek izinto ezincane lezi, kukhona okukhulu kakhulu abakufihlayo. Ngitsho yena umongameli welizwe umnumzana uMnangagwa inotho alayo uma kungaphenywa ukuthi wayithatha ngapi liza kubona okukhulu okungela mkhosi. So akusimangalisi Dube omsanga bayakwazi baphakathi. In fact iningi labantu elihamba liyejoyina iZanu PF liningi elihamba ngoba lifuna ukudla, kuthiwa esihambenini siye kudla. Batshontsha baze batshontshele labantu abaphuwa, batshontsha ama-farm inputs, batshontshe yonke into nje etshontshekayo, sebadlula nge-corruption.
Ye baba Msakwezo, kuthiwa ke ukanya ngazane kuthiwa yini abakubandla le iZanu PF, njalo lo mongameli layo phakathi kwakhonokho, ngoba umnotho abalawo wesabeka phela ngokutsho kwakhe. Wena ukubona njani khonokho Msaka?
Ngiyamangala sibili nxa elesibindi esokubana etsho ukuthi i-corruption isegazini leZanu PF engakhangeli isigodo esisemehlweni abo. Kumele sivumelane sibili ngempela ukubana iZanu PF okwakhathesi yiyo i-ruling party. So konke okuningi kukhangelane nge-ruling party. Konke angeke ukhangele ukuthi opposition ikhuluma ama-inputs nani bona bengabuzi. Kodwa sizibuzeni ukubana bengabusa bona bayayenza njani. Njoba sibona lezi mali ezidonethi ukuthi bethenga ama-bullet car bayazitshontsha. Njoba siyezwa bona omeya babo labo futhi babanjwa ku corruption njengomeya oweHarare sebebhadele enye company ukubana abathwa ngekachimombe ukubana yona isupply izinto in full ingakanjani ingaka supply kusenzwa ngumeya oweHarare oba ngowe TCC ekhulume njalo ethi yena ama deal yakhe emaceleni ayamnika $500,000 ngenyanga asiyo corruption yini so asithini thini ama politicians are corrupt.
Ye, konapo ke baba mlalazi yamuzi uthi hey la ku opposition phela kumbe laba abaphikisayo ukhanya lo ukhohlakalo obumangalisa kakhulu yingena konapo
ye kulula phela ukuthi baqala ukuzama ukushifta i blame kuthwe iya ku opposition ngoba abantu be opposition labo sebesenza ukhumbule ukuthi ngithe i corruption ku DNA ye zanu PF and iyathelelwana bonke abantu abasuka bangene ezihlalweni ngaba kuma council la uhulumeni basuka balandele lokhu abakuthole kuvele kunjalo ilizwe namhlanje lingokunye kayisikho ukuthi lonwe ngumafume eHarare ilizwe ungakhangela imigwaqo usiya komsanga khona lebhinga efolosi eliphelile kungamagodigodi zimbobo kayisiwe mayor kobulawayo kumbe nama councillors nguhulumende through zinara la yonke into so i-corruption ilokhu esingathi ngesilungu i-embedded kuhulumende and i-institutionalized ukuthi baqale namhlanje ukusitshela ukuthi laba abanye sebenzwe ama-advance payment kumbeni kwathini yibo abakuqalayo and laba abakwenzayo uma ku-outside ama-regulations e-finance bakukope kuzanu ngoba izanu uyaqala ukukwenza silawo ama-examples amaningi kakhulu ayemali ezinkulu kusukela kuqala nje independence kuze kufike nanamhlanje kufike kubonasa ngitsho lalaba esibabona bebotshwa namhlanje sifuna ukuvalwa nje amehlo.
Lapha lizwe umnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ekele South Africa nomnumzana Kula Msaka okubandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube o Studio 7. Iqembu leZimbabwe Warriors namhla linqobe eleComoros 1-0 emdlalweni eCOSAFA Cup odlalelwe eNelson Mandela Bay Stadium kwele South Africa. Iqembu leli likusibaya sika Group B emidlalweni yeCOSAFA eyalonyaka. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linaba lalili be Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani Studio 7, njani mthakazi omuhle. Ya, lolu hlelo lokubhalisa ama-graduate lihlale luselayinini lilinde umsebenzi uhlelo lu-right. Njalo uma kuthiwa inani labantu abalama-certificate emsebenzi emathebhelelendi bancane, kuye kuliqiniso bancane just because asinazikolo thina. And uthola i-secondary school kungena ngitsha ama-computers ayila electricity ezigabeni eziwu-5 kule secondary 1 abantwana bawokha 3 hours to school so umntana khona uzohlakanipha kanjani ezifundweni evele efika ekhathele esikolweni like example la mina engisuka khona endaweni yasechibonde wange sine-primary eyodwa abantwana bahamba 3 hours ye-primary umntwana one-6 years mayesihamba 3 hours esikolweni ufika abe njani uyabe khathele ugovernment akazama ukusiyakhela izikolo afaka ama-computers afaka ama-Wi-Fi and then ama-teacher silethele ama-graduate bangahlali besilethele ama-temporary teachers always
yebo yebo linjani linjani lonke abakhona kugrupu hayi thina siyaphila lapha nxa kukhulunywa ngezidakamizwa izidakamizwa lezi ziyazwisa ubuhlungu kakhulu nxa ukuthi sokukhulunywa lapha ukuthi abantu bakhuluma izinto abazifunayo mna njengami mina gogo vele ngikhathele ngezidakamizwa ufuna kuvala intshengu tshwala kuthiwa yintshengu sokulimaza umhlaba abantu bayafa abantwana badliwe emathunjini bayatshila namathumbu nezidala zakhona kusela sidala amadoda aphelile abantwana bahlala bedakiwe ngezidakamizwa bedakwe beze befe akuvalwa nalo wapheka intshengu.
Sibonge abalaleli be Studio 7 siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.